usizo sibili America engahambisa kodwa njengoba sikwazi uBiden ingqondo zakhe ngeze double standards ufana legundwane liluma livuthela lenza ingane ngalifuna igazi ngodwa lena lifuna ukulimaza usizo engahambisa sibili uBiden ende luyamukeleka kodwa isifiso sakhe ayisiso sokusiza ngesokuthi abantu bengaboni ububi bakhe wena ungathi uvumele ukuthi abantu bebulawe then usibanike ukudla ufuna ukuthi befe besuthi ikwakufunayo ufuna ukuthi befe besuthi into ekhona kuphela yena ukuthi kakhuze lo umna wakhe u-Israyeli ukuthi evisele ilizwe kubanikazi akavisele ilizwe kubanikazi then bingavisela ilizwe kubanikazi hayi sibona sibili kuyalunga sibili ngoba sifuna ukuthula lapha emhlabeni sifuna abantu behlalisane kuhle sibili ilizwe latshontshwa leli iPalestine yatshontshwa kade sabantu kwabasela lizwe so abantu kwababiselwe ilizwe labo
pho uBiden kumele enzeni lapha sheikh kwenze
so lolu usizo lweAmerica hayi ngolokwenzela ukuthi umhlaba ungaboni ububi beAmerica utandwe cha ngathi hayi America hayi lilizwe elihle liyasiza sibili kodwa hayi ifuna befe besuthi abantu labo ngoba kade sibayalamba so abantu beAmerica inganika ukudla lokho abantu kabasaboni ububi bayo.